ngasikhanya lodaba lonalelo ngibona njenganisho uzithi ukuthi umnotho wethu usule problem enkulu kakhulu ngoba nxa sikhangele ukuthi solid deflation lapha elizweni so sithi ukuthi abantu abasela mali ukuthi basebenzi ababelayo iminyaka ephelileyo ubangelwa ngezizathu eziningi ezingakhuluma ngazo kodwa ukutsho sibili ukuthi umnotho wethu usule problem enkulu kakhulu.
Ye mnumzana Ngwenya, wena ukubona njani udaba lolu lokuthi inflation ingani yehla kodwa abantu belokhu bekhala?
Yabona ngesikhiwa vele phela ibaleli gigi vele lile ama-negative ko i-deflation, i-depression, i-dehydration. Ungavele ibona liqala ngokuthi gigi, kuthi vele kuyabe sokuphambanisekile. Ye ukwehla kwentengo akutsho ukuthi akulamali, abantu abanamali, kutsho ukuthi imali abalayo kabayisebenzisi. Okwenza ukuthi abathengisayo babambe intengo zabo basuspende ama-prices abo ngoba abalaqinisi ukuthi bengakhweza ama-prices azakwehla. I-deflation iyaphambanisa ngoba abathengisayo ama-profits inzuzo yabo, i-profit margin yabo iyakwehla, naye ingakwehla, sekusiba ne-destocking, abasakwazi ukuthi bathathe ama-profit bethenga okunye kumbe bebhadala amanye ama-expenses kumbe be-investa ama-profit abo kuma-bank. Yabona vele into yakhona iyabe isiphambanisekile. I-inflation ifanele idlalele kubo 2.1%, 1.5, 2.8, ingavele ibe negative, kuba ne-backlash kwi-economy.
Ye mnumzana Kutshera, ungasitshela ukuthi kulobungcono yini obungenzakala ku-economy yethu kunyanga ezilutshwane ezilandelayo?
Ngasikhangele i-economy yethu owakhathesi umphathintambo we-finance ubabuthina masaka akasinike i-budget. Yena ngokukhangelela kwakhe ucabanga ukuthi up to mhlaka 31 January abantu bengamelela phela i-budget lakhe. Uyabe usitho ukuthi abantu bengahamba njani, bengasebenzisa njani izimali abalazo. Amankampani baye bengazi ukuthi bengaqhatha yini ezinye izisebenzi kumbe bengayenza ukuthi izinye izisebenzi ziyekele umsebenzi yini. So ngakuyukuthi asila budget, asila ndlela yokuthi sizahamba njani ngomnyaka ozayo. Inyanga ezilandelayo izaba ludubo sibili. Enye into ekhona okumele siyikhumbule ukuthi khathesi sesixotha ama foreigners kuma kuthiwa ngama-reserved sectors uthengisa lani lakho uzaba lokuphambaniseka u-economy yethu ngoba asazi ukuthi bakhona yini abantu abazangenela ukuthi baqalise ukuthengisa into ezazithengiswa ngama-Nigeria nabanye nje ababethengisa. So ngibona njengani kunyanga ezizayo i-economy yethu izaba ikudubo sibili engxenye up to maybe July, August.
Buyele kuwe mnumzana Ngwenya. Nantu daba lapha osolubanjwe ngumnumzana Kutshera lapha olwe budget. Ubona ungani ukungethulwa kwayo lokhu kungana kubangela i-deflation le khona?
Angikholwa. Yabona phela thina ama-economists vele Zimbabwe si lenkinga ngoba kungakabi lama-elections asithi kuyahlupha ngoba kule state of paralysis. Ama-elections ekhona imali yakhona uyithethe ngaphi? Ama-elections yenziwe i-cabinet akula ama-industrialists. Ukuthi vele thina sivele sivele sala simele lutwele kube lenkinga. I-budget uku-allocate nje imali engena kuhulumende. Kodwa into eqhakathekile ukuthi kufanele kube i-budget fanele ibe lamanye ama-policies a-stimulate i-liquidity yethu ukuthi ungeniswe imali evela ngaphandle kwelize. Imali ingabaningi le ukuthi engxenye le misebenzi iba ngconywana, lama-bank ayakwazi ukuthi abe senikeza izikweleti. So akubambe nje i-consumer confidence iku-stimulate i-domestic consumption. Otherwise nje ama-policy kuphela akhona, otherwise really kumbe kule budget kumba kula budget sokuqondane le-paralysis kahulumende njengelani elaba nayo e-America yokuthi angazi ibizo lakhona mabelithini ukuthi uhulumende kasakwanisi ayenze i-business yakhe.
Ye mnumzana Kutshera, siyabona ukubana emabhanga lapha kuthiwa amanye amabhanga kawasela mali. Kungakuhamba njani lapha nxa sikhangele udaba lwe-inflation le-deflation lapha?
Kungaba ku-affecta kodwa isizathu esokuthi amabhanga ala mali yokuthi baye bengela mali yokuthi bathenge i-foreign currency esiyisebenzisayo lapha eZimbabwe. njengoba ukwazi ukuthi khathesi senza imali zabanye amazwe ukuthi zithengwa phandle kwelizwe bese zibuya lapha elizwe. So ama-bank angalawo angela liquidity kumbe angela cash, khathesi bayabe bengakwanisa ukuthi bazithengele i-cash ezazisetshenziswa.